kule abantu kade betweli mbobo namhla ekuseni bangene ngeforce ba destroy idoor endlini kamasarawuri around 1 AM bemdinga kodwa bamtholanga bacine be kidnapper umkamasarawuri unkosazana Khumbirai Sabrina Chambara bakambela a distance of about 1 kilometer bemthreatena ukuthi sifuna ukubulalela ungayiri usitshela ukuthi u-obet masarawuri ungaphi kodwa bacine bengamlimazanga and bamdetaine for about 1 hour emotheni yabo ifortuna efortuna kade ngela ma-number plates le inye emhlophe trinked kade ikhaviwe ama-number plates ankhona lokhu kuyenzakale namhla kodwa for the past 4 days again kuke kwayenzakala bake bafika futhi endlini kamalume kamasarawuri ekuwadzana bemdinga ebusuku kodwa bamtholanga and bacina bethatha futhi we-kidnapper we-abductor ukhazini kamasarawuri bemthreatena ukuthi sifuna ukubulala ungasiri usitshela ukuthi umasarawuri ungaphi kodwa bacine bemdamba ezitholweni ikhazini kamasarawuri nakaleli so lokhu kuyasisabisa njenge-union lokhu kuyasisabisa njengabantu bamela ama-grievances ezisebenzi ukuthi ama-rights ethu kasahlonitshwa ngoba thina silama-rights ukuthi uhulumende the state imele isiprotekte njengama-citizens kumele sibe le freedom of speech and freedom after speech kodwa lokhu sokusisabisa njengeasaphili kuhle njengama-union leaders njengama-trade unionists
yena umasarawuri ungaphi sikhuluma nje elokhu ecatshile na
ulokhu ecatshile lapho akhona asiwazi ukuthi ungaphi kodwa abanye bathi abakhuluma naye bathi yena uthi usefe kodwa akusiphathi kahle umuntu usephila elizweni lakhe ecatshile ezife ngumuntu is a terrorist akusiphathi kahle umuntu orepresenta ama-grievances ezisebenzi sephila ezife is a terrorist akusiphathi kahle lokhu sokusisabisa elizweni lesezimbabwe even the president of zimbabwe should have to look into that matter so that ama-rights ethu vele amele ahlonitshwe ezif njengama-citizens njengabantu abarepresenta izisebenzi kahulumente
lolu daba lilubikile na emapholiseni njalo ungasitshela ukuthi wena amapholisa athini
ipolice report iyenziwe namhla emini ekuseni amapholisa afike endlini kamasarawuri yenze ama-investigation ekhangela ukuthi kuhambe njani